hlanganiso ezizimeleyo ngezabantu bezimbabwe zikhuluma okwabantu bezimbabwe zikhuluma lokho ezikwaziyo sizakhumbula ukuthi uhulumende wezimbabwe akula mthetho omphoqelelayo omfosayo ukuthi kakhulume lokho okuhambisana layo lokho esithi i-accountability nge-information ukuthi akhulume labantu ukuthi kunje basala abantu becabangela basala abantu bedinga lapha lalaphana ukuthi kanti ngabe kuhamba njani inhlanganiso ezizimeleyo ziyakhuluma ngokomthetho Zimbabwe zivunyelwe ukuthi zikhulume lokho ezikucabangayo angagula ngempela umnumzana eguliswa ukuthi zikhuluma lokho angakuthandiyo unengi vele nxa uzama ukurana idemokrasi okuzakhulunywa ungakuthandi kakuzwayele khona lokho ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo azibhaliselanga ukuthi zivumelane layo zabhaliselwa ukwenza umsebenzi wazo nxa umsebenzi ziwenza engavumelani lakho hayi kungokwakhe lokhuyana nguyozalala egula akula nto engenziwa ngalokho
abalwela amalungelo entatheli zindaba lamhla bakhonona ngokuthi izolo uxotshe intatheli zindaba ezivela kumaphephandaba azimeleyo ubona ingani kungani baxotsha kulokuthi behlale khona bezathatha khonokho uhulumende afuna babekwazi
umnangano wami ngokumnanzelela esebenza iminyaka yonke leyo esidlule ngibona sengathi ngesingayo ube ilizwe leli labantu bezanu PF kuphela ube intatheli zindaba ngamalungu ezanu PF ube kaulanto engaphandle engasiyo yezanu PF imigwaqo izibhedlela konke amapolisa lamasota kunye laye ube bangabantu bezanu PF kakuzwisisi ukuthi uyavunyelwa ukuthi abantu babe yilokho abafuna ukuba yikho khona njalo ilizwe alizo ukukhululeka akazi ukukhululeka laye nxa kungakhululwanga intatheli zindaba i-information ukwazisana imisakazo indlela ebonisa ukuthi abantu bakhululeke okungakanani xa intatheli zindaba zisaxotshwa emhlanganweni kubonisa ukuthi sisesemuva sisekadeni sisadinga ukukhululeka ngendlela ebanzi kakhulu ngemithetho lenguquko esisekelweni sombuso lakho konke uthoba mdele ngoyemuva le ngoyekadeni ulokhu esebenza ngayona leya ndlela endala engafunwa ngabantu bezibabo.